ngikuthi nje uhulumende lo wezamphepha uhulumende olenkani ngoba sathi batshela alo ukuthi hayi hayi bantu into le ilendi yayi-chaotic yayenziwe ngoganyavu isenza abantu betshaya bebulawa laba abasebenzayo bekhitshwa imisebenzi akwenziwako sasihlala sibatshela siyatyela futhi ukuthi amapulazi labathi banikwa abantu akunikwanga abantu banikwa ama-members ezanu-p f yibo abala mapulazi sinjenje asilawo thina amapulazi ngobona wawunganikwa ngawaso zanu-p f and so nxa bethi bona sebekubonile hayi bathatha isikhathi eside futhi babona into but babevele bengakubona bengakubona njani bona babe ngama-exile yiba babe-exa yiba babesenza khonoko abajinise kuphela hhayi sesibonile ukuthi into esayenzayo i-wrong and ayisoze akusoze kwafa kwaba rayi ngoba babevele ku-allocatwana nje everyone nje khona wenzalo kuyefula eplan mina mangala evele ephalamenti ngesalukwazi ethi njani ikhonaphalaplazi 1 or 2
uhulumende kaphumele egcekeni ukuthi ngamalunga ebandla lezanu-p f uthi yena kwakulokuphambaniseka abantu abakhulumanga iqiniso laphana beletha izithupha zabo lamabizo abo
hayi ukukhuluma nje ukuthi bashele abangakukhuluma iqiniso kuphela liyaziwa abantu bonke sikhona nje khonapha emathebeleni abalamapulazi ngabantu bezanu akulabantu abangathi bozane bangabalamapulazi kwakunikana ngokubana unekhadi lezanu laba abalawo abangasibo bezanu babevele bawathengile kuqala hayi khona ukuthi bayinikwa izanu babewathengile lawo mapulazi umuntu yabefuna ukubuthelela esenzela nabazukulu abangakazalwa ukuthi babe la mapulazi
kodwa njengoba sebetshengisele isifiso sokuthi kulungisiswe lolu daba ubona luzalungiswa ngemfanelo
okuqakathekileyo ukuthi nxa kufanele lolu daba lulungiswe kufanele i-land commission engalahlangothi ibe sethi apho ikhangele into yonke yeland